Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Kale ngokubonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 26 Mpandula 2022. Igama lami nguKeino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso
yebo ngiyakwazole ngoba ba incapacitated but hayi ukuthi labo ukuthi ngababa yenze ukugula abantu abajwayele isikolo sinasho. Kuna abantu abafunde bayiphambili.
Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla.
Sathola umbiko othi amapolisa asenkayi ayehlulekile athe angeke akhiye irani yethu yasenkayi ecrossizenga nasesimbo futhi enkayi khona manje.
Ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livinje ukuqhuba umhlangano ukhankasela ilunga lebandla leli. Lechukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama solar panels lentambo zikagetsi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Ibandla eliphikisayo lemthwakazi Republic Party lithi livinjwe ngempela viki ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli. Umnumzana Mfulongathi Thembisani Mpofu. Umpofu udinga ukumela inkayi South edalele eParliamente kukhetho oluzwa kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ibandla leli lithi kulilungelo lamabandla wonke elizweni ukukhankasa bedinga usekelo ngokwenza imhlangano yamarali. Bathi njalo bebephiwe imvumo ngamapholisa yokuba lalo umhlangano, kodwa bezwe sebetshelwa ukuba kuleminye imhlangano eqoqiweyo ngummeli walindawo edalele eParliamente unkosikazi Stars Mate. Ngakho-ke bagcine sebeyekela ukuqhuba umhlangano wabo wesibili, njalo sebebizelwe amapholisa. I-Studio 7 ixoxele umnumzana Mqondisi Moyo, umongameli wemthakazi Republic Party, ochazisa kabanzi ngokube kubehlele ngempela viki.
Ye ngiyezwa ukuthi uMP weZanu-PF uSazimathe uyalandula okwenzakala eCrossizenga ngolwesihlanu mhlaka 23 September 2022. Okwenzakalayo yilokhu dadewethu. Sathi sizasuka kobulawayo ntambama mhlaka 22 sathola umbiko othi amapolisa asenkayi ayehlulekile athe angeke akhiye irali yethu yasenkayi ecrossizenga nasesimbo futhi enkayi khona manje.
Ngathi masizathi bani?
Bathi bona gabala main power, gabala bantu abangayenelisi ukuthi babancedise ukuthi balinde umhlangano wethu ngesizathu sokuthi yena umama uStars Mate lowo naye ule mhlangano yakhe khonapho eKhosenga eduze lapho esazwenza khona umhlangano wethu nasesimbo. Esimanga ukuthi date ka-23 la uStars kwakuthiwa ufakile eKhosenga namhla ka-24 wafaka futhi esimbo. Kodwa-ke kulo mthetho othi wona nxa lizafuna ukuba lama rali kumbele rali liyatshela amapholisa kusasele 7 days, okuyikho-ke uchairman wethematebele north uMfulongathi Thembisani Mpofu akwenzayo 2 weeks before the stipulated 7 days period yamaphoyisa. Ngelanga besiyasubmitha amaphepha, ngoba kuyasubmitha amaphepha kubhalwe nokuthi ukhonvena ngubani, and kumarali zongu-2 ukhonvena bekunguye uThembisani Mfulongathi Mpofu.
Achaza yini amapholisa lapho lami lifaka wena amaphepha ukuthi zicela ukuba nomhlangano ngelanga leli?
abazange bachaza amapolisa ngoba nxa usubmit amafomu ukhuluma nawo bayahlele ukuthi ethanyela ngelinje kulozwane osethethele ilanga kusayensi. Ngalelo langa bamtshela umfula ongasho ukuthi hayi ilanga lelo likhiyeka lilabantu abalikhetheyo. Okusimangalisayo ukuthi nxa sebesithi abasawukhiyile umhlangano asikabasamkhili nto umfula ongasho impofu njalo ngoba balamafoni akhe. So kuliqiniso mama Magumede labalaleli ukuthi hayi kuliqiniso ukuthi uStars Mathe lamapholisa bebambisana ngoba sisananzela ukuthi amapholisa eZimbabwe vele ngawe ZANU-PF beyapartisan. Regardless ukuthi iconstitution ukuthi kumele babe non-partisan. Bayayisupport iZANU-PF, bayafisa ukuthi basivimbe singenze imihlangano yethu. Kuyasidanisa futhi ukuthi nxa batsho ukuthi abala main power yokuthi amapholisa azokhangela imihlangano yejombili. I-main power yama-trucker ngu-2, ngikhuluma ama-7 ton truck asuka koBulawayo ebephethe iFairbridge. Police anti-riot lalawa basuke kwekwe i-main power yayisivele ngaphi uhulumende edlalisa ama state resources betravela isingijeni to Simbo of over 200 kilometers which is times 2 over 400 kilometers bezodispesa umhlangano abawuthi bona abala main power yokuthi bawuklear. Kuyakhanya ukuthi kudlalwa ngabantu njalo futhi kuyakhanya ukuthi on the ground i-MRP is doing well, i-support ye-ZANU-PF iyaya incipha.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla leMthwakazi Republic Party esixoxelayo ngocingo ekoBulawayo. Sibe lethuba lokuxoxa loNkosikazi Stars Mathe webandla leZANU-PF omele iNkayi South edalele eParliamente.
Angivumi ukuthi bathi bengingawufuni. Ngingabalela njani ukwenza umhlangano wabo? This is a free Zimbabwe. Okukhulu ukuthi silandela imithetho efunwa nguhulumende yokucela imihlangano emapholiseni. Lami nxa ngilemhlangano ngithila ifomu yami ngihambise emapholiseni. So ukuthi bona benze njani nini isikhathi bani njalo ngapi? Hayi kakudingi mina Magumede ngoba mina kangisilo lunga lebandla la.
Kwahamba njani emhlangano jamathi?
So kucho ukuthi mina ngangilomhlangano wami ePetane ngilamabhora khona ngale ngelanga lona lelo ngolesihlanu mhla ka 23 ngasuka eHarare ekuseni nga driver ngadlula ngadlula ecrosses engangabona abantu behleli esandleni sami sokhohlo khona phana phambi kwezidolo ngathalaza ye ngoba umuntu wonke uyathalaza akubonayo ngaqhubeka ngidriver ngayafika ePetane angizanga ngibe lendaba lomhlangano wabo njalo angingeke ngibe lendaba futhi angisoze ngibe le ndaba lomhlangano welinye ilunga nxa lisenza inhlangano yalo. Ngiyaphinda njalo, this is a free Zimbabwe. Wonke umuntu uvunyelwe ukwenza umhlangano lapho afuna khona. As long ehambile emapholiseni bamnika i-clearance yokuthi ngelanga elinje ngesikhathi esinje endaweni enje. Ngeke futhi ngaba lomhawu lomhlangano wabo ngoba ngile mhlangano eminingi engiyenzayo lami kodwa ngiqala ngithola clearance ukuthi kambe khona phengiya khona akukho omunye secelile futhi ukwenza konapho. Lo qambe amanga ebhala amanga ngebizo lami hayi ngimthiya esandleni sikaNkulunkulu. Angizanga futhi angilandaba lakho angithi umhlangano yabo senziwa ngabantu abalenjongo yabo. Lami ngileyami ndlula ngisiya phambili kanti babefuna ngihambe kuphi umgwaqo babefuna mphaphe angilampiko phela njalo umabhala leso story angakhohlwa ukuthi mina ngi MP weNkayi, I'm a sitting member of parliament eNkayi South. Ngile mvumo yokuhamba loba ngapi over my oversight role. Ngifanele ngihambe ngibone okwenzakala esigabeni ngibone abantu
lapha mamathe uthi kulentathele izindaba ezibhala okungayisikho yini belixeganisa.
Angikufuni kholokho akwenzileyo umabhala. Angisoli MRP. Hayi, ngisola umabhala ozama ukudinga i-support ngebizo lami. Kachiyane lakho khonoku umabhala obhalileyo. Kakuyekele futhi abekwazi ukuthi sengimazi ukuthi ngubani obhalileyo.
Unkosikazi Stars Mathe webandla leZANU-PF ngummeli weNkayi South edalele eParliamente. Ubexoxa lapho leStudio 7 ngocingo eseNkayi. Amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change abatshengisele eNew York ngempela viki bekhonona ngokwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa bathi umhlaba wonke jikelele uzwile izikhalazo zabo kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kulihlazo okwenziwe ngamalunga eCitizens Coalition for Change eMelika phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano oqhakathekileyo United Nations General Assembly. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda omele ipinga nothetha lePhalamende uthi ukutshengisela okwenziwe ngamalunga ebandla lakhe kwetuse abakubandla leZANU-PF uthi kuqondeni ta obakwenzileyo.
Okukhona ukuthi kuyake sokusenza ukuthi lawo amanye amazwe ekubone i-attention yabo ukuthi leyo nto bengani sebeyikhohli ukuthi kumi njani. Nayo ihlale iphakathina kwe-attention yabo. So yena kwakhokhana kuyayenza ukuthi kulethe i-diplomatic pressure phezuba kwahulumende okuthi nxa sikhuluma ngama-reforms lawa esikhuluma ngawo ngibona lokho enxa ngambona evuke esithi hayi senzile bayakhuluma ohathi oyithilema bayakhuluma ngale obani bonke abakhulumayo ukuthi ngapha kaniphathanga kuhle abantu sokunganyenza-ke khonokho ukuthi mhlawumbe ama-reforms eqalise ukuhambela phambili
ngumnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Yonke imizamo ukuletha inguquko eZimbabwe imele yenziwe kunye lokutshengisela ngokuba nxa useNew York kulula kulalokho ongakwenza useZimbabwe. Abantu bayatshaywa bayavinjela ukuthi batshengisele ngokuthula, ngakho-ke abatshengisela bekhona eNew York ukuveza ukungasuthiseki kwabo ngokungahlonitshwa kwamalungelo abantu ngendlala eselizweni ngobuyanga obuselizweni ngokungatholakali kwemisebenzi okuselizweni ngokudikeleka kwelizwe okuselizweni benza into eqondileyo bekufanele ukuthi ngabe kuyenziwa kuwo wonke amazwe lapha abavakatshela khona laba abasibusayo ukuze bakwazi ukuthi abantu abaphathekanga kahle. Kanti-ke abantu bebezatshengisela kwelaseZimbabwe ngapha kithi, kodwa njengoba betshaywa njengoba bevinjelwa kuhle batshengisele lapha abavunyelwa khona.
Umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uyakusola lokhu.
Kuyinto emangalisayo njalo eyangishayo ukuthi abantu baphume beqonde bona le eNew York ukuthi beyoqhalaza ngodaba olwenzakala eZimbabwe ngapha. Kukanti-ke umongameli uvulile ukubana abantu bonke abafuna ukubana befake izindaba egcekeni nababuye kuhlalisane phansi, yibo phela ukubumba kwelozini kweplatform obeyi-Poland lapho babona wonke umuntu ozizwa ziphathekile ngokufuna ukwakha iZimbabwe abuye sibonisane pho-ke bakwali ukuthi bebuye kwabana etafuleni leyo kodwa babona sebegadi indege baze bafika khona le e-America eNew York ukuthi kuyabonisele khona okuthe nisebenzele umuntu kalani nokufuna ukwakha ilizwe lakhe.
Umnangagwa wenze imihlangano embalwa labosomabhizimusi bakwamanye amazwe eNew York lapho abacele khona ukuba betshala imali yabo kweleZimbabwe. Usibanda uthi uMnangagwa kumele aqale alungise okuhlupha abantu kweleZimbabwe engakakhulumisani labosomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Abantu abainvestayo kabazingelwa njengenyamazana eganyeni. I-investor uya-attractwa kukhona okumkhugayo okukuwe okokuthi noma wena uthi uhamba nje abususiyakhombisa umuntu wavele sawukhomba kudala. Kodwa khona lokhu okwenza ukuthi ngiyabona amalanga andlulileyo lawa kuke kwaphuma enye isavi etshengisa ukuthi uMnangagwa lokhu engenile kabuzake kube ne-any foreign investor oke waba khona engena kuleli lizwe. But esasikubona kuphela ngama-headline yama-mega deal but on the ground there's nothing.
Uthuma uthi uMnangagwa kwenze okuqondileyo.
Kathenti sikhuma so upresident njengoba nibonile esihlangana nama-investors athiyeneyo khona ngapha eNew York akwenzi ngokukhuluma nolo kuyahlana nabantu kodwa wenza izenzo ngapha ezivumayo ukuthi lo muntu ofuna uku-investa angakhangela izimbabwe athi hayi iyahambeka kuyayi-investeka ngoba ebona ukuthi yona izinto ziyahlungiseka ngoba ukuthi umuntu afake imali ake ayi-investe lapha ezimbabwe uyabe sifuna i-guarantee yokuthi yona ugeti iyatholakala, amanzi ayatholakala, imigwaqo amanethele emigwaqo kumbe i-railway ama-airport kuyasebenza kuhle kuku-right. Yikho ukuthi umuntu azicaba ukuthi hayi sengahamba ke ngiyofaka imali yami lapha akuna muntu ongafaka imali yakhe izinto lezo zingenzeki. Pho-ke ungakhangela upresident wethu ubhiji wenza khonoku ewange ngalithawukesi sibonile i-6-7 yalungiswa siyabona ugwayisa ngani idamelana sota yi-lake kae nayo siseduze ukuthola amanzi asezabuya lapha kobulawayo ngoba vele bulawayo yiyathi i-industrial hub eZimbabwe sekonke lokhu izinto ezizayo ukuthi uyinvesta kumbe nguphi akhwabithi afishe ukuthi abuke azoinvesta ngaphandle kwalokho kuba nzima ukuthi abantu babe bezoinvesta. So umongameli wethu yenza yonke into evumayo ukuthi kona umuntu akwanise ukubuya azoinvesta eZimbabwe.
Umhlangano we-United Nations General Assembly ugqitshwa kusasa. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingu-Gibbs Dube.
Bekuthukile abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama solar panels lentambo zikagetsi. Abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi kuyethusa okwehlele abathathu laba abangakavezwa amagama ababanjwe izakhamizi eChavani bachaywa basebetshiswa. Amapholisa eMakhado athi asehlolisisa udaba lolu. Umnumzana Ngqabutho Mabena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba usengcwatshiwe omunye wababulewe kabuhlungu eLimpopo.
Asikabi asikanelisi ukuthi sithole imuli zalabo bantu, kodwa sokuvamile khathi seSouth Africa ukuthi abantu bengabamba, abantu betshontsha, umphakathi uvele uphakame nxa abantu bebanjiwe bese umphakathi uthatha umthetho ufake ezandleni zawo babulale abantu bebabatshise. Emavikini amathathu adlulileyo bakhona abanye abeZimbabwe abahambe endaweni kuthiwa kusenjelele eLimpopo kungani bekulokuganga phakathi babamba abangu-2 babatshisela phakathi emoteni. Kusiyafika iThursday last week besilokhu silohlupho ukuthi imuli ithole isidumbu sokuthi sengcwatshwa omunye besengcwatshiwe. So into esingani isizama ukuthi iqhele ukuthi abantu bengabanjwa besenza ukuganga umphakathi uvele uthathe umthetho ufake ezandleni zawo. Siyakugxeka kakhulu lokho okwenziwa ngumphakathi ngoba umuntu nxa ebanjwe etshontsha kumbe esenza ukuganga umsebenzi wamapholisa ngoba isisekelo sombuso weSouth Africa sithi umuntu kumele ahambe enkantolo. Ngoba nxa licabangela ukuthi umuntu lo otshontshile uzathola ukuthi abe libulele umuntu ongayisuye njengalokho kwenzeka ku-Elvis Nyathi ukuthi babulala umuntu wangelacala. So kakumelanga umphakathi uthathe umthetho ufake ezandleni. Nxa kulo muntu abamcabangela ukuthi wephula umthetho kumele bamhambise emapholiseni. Okwesibili,
nxa sikhangela kokukhonokho Baba Mabena siyabona ukuthi abantu beZimbabwe bangani bayona ayisikho khonokho.
Bakhona bayonayo abawonayo balutshwana. Abantu abaningi beZimbabwe bayasebenzela, basebenza emayadini esifisa emakhitshini, basebenza ama-contracting, basebenza ama-restaurant, basebenza bengama-security, abanye basebenza emasaluni belungisa inwele abantu, abanye futhi basebenzela bezithengisela imbhida yabemgwaqweni. Abantu abaningi beZimbabwe ngabantu abakhutheleyo abazisebenzelayo, kodwa bakhona abalutshwana abaxhwalileyo esihlala sikhuza ukuthi abantu abayekele ukuganga. Kodwa lokhu akutsho ukuthi umphakathi ubuzothatha umthetho ubeke ezandleni zawo. Sihlala sikhuza ukuthi abantu bakithi abayekele ukuganga ngoba ukuganga yinto embi lathi asikuthandi ukuganga. Kodwa ke umphakathi ungathathi umthetho ufake ezandleni. Nxa becabanga ukuthi umuntu wenza ukuganga kababiza amapholisa.
Umnumzana Ngqabutho Mabena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ngokuqonga kwemkhuhlane ebangelwa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha kakhulu utshwala kwamantombazana labesifazana eZimbabwe, omama abanathayo sebezithola bebhekane lenkinga yokuba labantwana abayabe belesimo se-fetal alcohol spectrum disorder. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Sister Hendrina Chitsama ophakathi kwemisebenzi yokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa lokuphathisa ukwelapha ababe bedlala ludubo kunhlanganiso yeRua Inner City Mission uthi ukunatha utshwala lokusebenzisa ama-drugs umuntu ezithwele kudala inkinga enkulu kunsane.
They range from brain damage, growth problems, they may be physical.
Balako ukuzalwa belezifo eziningi.
Uthi inkinga ezidalwa yilesi simo kwezempilakahle ziningi kakhulu, njalo umuntu engalingi ethi anganatha okulutshwana ezithwele ngoba kungenani lenani lotshwala obunathayo, kudinga nje ukuthi uthiyane labo.
My advice is no alcohol during pregnancy, no use of drugs during pregnancy. But what you must know is there is not any amount that is safe.
Siti omama kabashiye ukunatha utshwala bezithwele.
Okhulume emele inhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous engavezi ibizo lakhe ngoba iyinhlanganiso ephathisana labalolu dubo lokunatha befihlekile. Uthi udubo lokunatha luyinkinga engayenga umuntu empilweni yakhe.
It's a progressive disease and it can start showing its symptoms from very early on.
Abantu kumele bazi ukuthi lesi sifo isifo esikhula kancane kancane.
Uthi kumsebenzi yabo babhekana nabantu abatshiyeneyo kugoqela labesifazane, ethi abantu kabokwazi ukuba uncedo lukhona kungelambadalo kulinhlanganiso.
We have meetings and usually around 5:30, but it varies. And
uncedo lukhona sibili.
Unobuhle Maplanka wenhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa eZimbabwe, Civil Liberties and Drug Network, uthi babona ukoma kwempilo kuleli sokubangela ukuba labesifazane batholakale bedakwa besebenzisa lezidakamizwa.
Inani labesifazana abasebenzisa izidakamizwa lalabo abanatha utshwala lala lokhe lisanda ngenxa yemisebenzi yabo abayiphathayo yokuziphilisa. Ekuhambeni kwethu lokuhlanganyelana kwethu labo, sifike sananzelela ukuthi abesifazana sebebaningi kakhulu abanathayo utshwala, ngoba iningi labo sebesenza umsebenzi wokuthengisa amacansi njengendlela yokuziphilisa. Njalo bathi nxa bona benatha utshwala babezama ukuvala amahloni.
Inhlolisiso emhlabeni jikelele ikhomba ukuba abantwana abayisikhombisa kunkulungwane ngayinye emhlabeni baphila bekulesi simo, njalo ilizwe lezansi ye-Afrika liyilona elilelani eledlula amanye amazwe kulolu daba emhlabeni jikelele, kanti amanye amazwe kulelizwekazi kunye lalokhe esaphansi kwezentuthuko elabantu abanabantwana abanje kodwa kungela nombolo ezigcweleyo ezichaza lesi simo ngokugcwele beziphilela nje emazweni abo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMapita Ntambe.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Federation of Zimbabwe Educators Union yazise ugatsha oluqatsha izisebenzi zikahulumende kanye lolwemfundo ukuthi amalunga alo akasoze enelise ukuya emsebenzini kusukela namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Abefoze ubethulela umbiko izolo ntambama besazisa umqhatshi ukuthi amalunga enhlanganiso ezigoqela i-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, i-Educators Union of Zimbabwe, i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe kanye ne-PEUZ awasoze aya emsebenzini kusukela namhla mhla ka-26 Mpandula ngenxa yokwehluleka kukahulumende ukugcwalisa isithembiso sokwengeza imali yeholo. Ababalisi bathi imali engezwe nguhulumende engamadola emelika angamachumi amabili lanhlanu, i-$25, ayeneli ukumelana lobunzima obulethwa isimo somnotho welizwe. Isikhulumeli se-ATUS uMnumzana Themba kuye moyo uthi izisebenzi zimile ukuya emsebenzini.
Amanga kahulumende, uhulumende mihla lamalanga utshela umhlaba wonke, utshela abantu bonke ukuba izinto elizweni zinhle, izisebenzi zakhe ziyajabula kakhulu ngeholo elizitholayo. Abuye lapho atshele izisebenzi zikahulumende ukuba ngoMpandula uza athuthukisa iholo labo abuye enze ihlaya.
Unobhala jikelele we-EUZ umnumzana Thapera Joe uthi uhulumende kathembekanga.
We a dishonest employer who does not want.
Uhulumende ungumqhashi ongathembekanga njalo engafuni ukubhadala izisebenzi zakhe iholo elinganeno. Imali yesengezo engamadola ngamashumi amabili lanhlanu le $25 itshengisa ukungahlonitshwa kwezisebenzi lokuthi uhulumende kananzi izisebenzi zakhe.
Unkosikazi Gertrude Mlawuzi, umzali olomntwana obhala imihloliso ka-grade 7, yona eqale namhlanje uthi lokhu akubaphathi kuhle.
Ukuthi ba-striker hayi asingeke size kahle shem ngoba hayi abantu bethu they've been ready to write behambe isikolo. So all of a sudden ukuthi kuphongumiwa futhi abantu bethu bebemiswe yi-corona kathe sebemiswa yilokhu hayi. Indaba othisha khona yebo yesibasole ngoba ba-incapacitated but hayi besifisa labo ukuthi ngaba bayenzela ukuthi asinye abantu bethu babuyele isikolo siyathola ukuthi funa abantu bethu bafunde baye phambili. Kodwa ukuthi abantwana baqala ukuhlala futhi phansi asingeke shuwa phela hayi akusiphathi kahle ukuzinto okufana okunjalo.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawunkana Ndoro kanye lomphathintambo wogatsha lwezemfundo umnumzana Paul Mavima yehlule ngoba incingo zabo zingangeni. Kodwa unobhala wogatsha lwezemfundo umnumzana Simon Masanga wazise umsakazi weStudio 7 ukuthi incwadi evela kunhlanganiso zababalisi ubengakayiboni.
Angiyibonanga mina ngingazilaba abasehofisini.
Abe-Athus batshelela umsakazo namhlanje ukuthi iningi labantwana abaloba imihloliso ka-grade 7 benelisile ukuqala ukubhala bengaphanjaniswanga yokukhalala umsebenzi kwababalisi ngoba abangaba yisilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini i-38% babo babuyile emsebenzini. Ngeviki edluleyo uhulumende wengeza iholo lezisebenzi zakhe ngamadola emelika angamachumi amabili lanhlanu i-$25. Ngalokho bathi uhulumende kumele akhangelisise isimo sabo ngokuphangisa bethi njalo bazimisele ukwamukela imali engconywana nxa uhulumende engabanikeza. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly okutshengisele abaphikisayo abadabuka eZimbabwe. Ngehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla. Ivandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livinje ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli enkayi. Bethukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga, ama-solar panels, lentambo zikagetsi. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. olivalelisayo ngugeino kumete saiti ngisita sidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini kuvoa.com. Belilalela indaba ngolimi lwesiNdebele eliziphathelwe yiStudio 7 yeVoice of America siseWashington DC kwele Melika. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.